lezi nsuku lukuhamba vele lusiba west zikoziya amalanga amabili adlulileyo sivakatshelwe leziliwane ezifika 16 endaweni yemiyombo. Iziki yayizilile zazidle amadonga amabili enkomboni emapostolini ngale. So hhayi inyamazana leyo eyethwa yisilwane vele sisiwalisenzima esigabeni sona lesi esedini.
Manje njengoba usithi wena bezifika 16 ezifikileyo khonapha, akula muntu yini olunyiweyo?
Akula muntu olunyiweyo, but into esiyisabelayo ngeyokuthi muzono zizayehluleka ukubamba inyamazana kumbe izinto ezinjengamadongi kumbe inkomo zihlangana lomuntu evele esitimeleni. Njengoba ukwazi ukuthi edate lapha abantu bayahamba obusuku, abanye bevele esitimeleni, abanye besiye esitimeleni. Ngokubona kwami ngibona ngathi kuzaba le ngozi enkulu one day.
Manje izilwane zona lezo ziyabe zivela ngaphi zize zifike khona ngapho? Kutshengisa ukuthi ziyalamba yini egangeni?
Ziyatshengisa ukuthi zingaba sezikhulile, zingasakwanisa ukwenza njani ukugijimisa inyamazana lezo emele ukuthi ziphile ngazo. Eyinto eyenzakalayo ngeyokuthi edede kulezifuyo ezinjengenkomo sometimes ziyangena mbishana ejeni khonaphana zisiyonata amanzi esiyezi. So nxa seziphuma khonapha ngiyabona lazi izilwane ziyalandela umnuko lowana zize ziyothi lawo enkomboni. Yenye into ebangele ukuthi izilwane lezi zize zifike enkomboni. But kakhulukazi angikwazi ukuthi into bangayenza kusekuze ukwenzela ukuthi izilwane lezi zingabuyi, bangayenza kanjani? Lezi ezintathu zike zafika zizamadonga, abelayini research babona ukuthi zavele zizarira. So zivele zizarira, mina njengokubona kwami is there way to isolate one of them, either to kill one of them, as well as they're going to be said ukuthi zibuye lapho kulabantu khona. But lezi ezingu-16 njengoba sazibonela kulapho kulamanzi khona duzane lemiyombo kutho ukuthi zazizihambela ngenxa yokuthi amanye ama-lodges lawa asegangeni njengayo naleyo imiyombo. But imiyombo ngawuke wafike edese, imiyombo is that close to the community.
Labo abagcina inyamazana zendle abe-national parks bathini ngodubo lona?
Vele ingoma yabo yiyo nale yasuku zonke ukuthi must learn to live in harmony with nature. But yabona ukuthi inkinga ekhona when nature goes that far trying to live with abantu, akuna harmony iyabe isikhona khonapha. Because ngiyakutshela one of the days uzakuruma lami futhi sokwenzakala ingozi enkulu. Because ngiyakwazi sikuza thina kwenzakala ingozi enkulu. Abe-parks vele bayasithi abantu bedede sahlala duzane ne-game. Sise-game vele kumele ukuthi sikangelele ukuthi sihlangane lenyamazana kumbe inyamazana sihlangana labantu lapho abahlala khona. Mina ukubona kwami bona ngathi kule ngozi enkulu kakhulu okuthi sizalahlekelwa le mpilo yabantu. Usakhumbula iminyaka lowana safika to an extent yokungena e-reserva echejo khonaphana sashaye umntwana esilwane wase wawoma khonapho. So akula lutho engathi olutangible engathi abantu be-national parks abagcina inyamazana bayayenza ukuvikela inyamazana ukuthi zingaphambanisi impilakahle yabantu. Because anzake ngibonele zama sambili ningabafonela bazakutshela ukuthi ifonele zingabuya.